Mina ngilokudana zilokumangalisayo. Ngibuye njalo ngethuka ukuthi kathi mhlawumbe kathi kubona kuyachiyana yini. Kumbe mhlawumbe abantu babele izinjongo ezijeneyo. Ngiyese ngifithi kona ngigcwalisele ukuthi kodwa kungethusi lokho ngoba abakwenzayo labo babengabancindezeli bethu la izolo. Kuthi mhlawumbe la kathi sabasifisela okuhle. Ngoba nxa ngikhangela mina umntwana ozalwayo namhla ezalwe gijima. Uzalwa akadodombela acathule abuye ayenze njani azagcine sehamba. Ehambe bese gijima. Abantu laba bakhanya kade bejahe kakhulu ngemva komumo esiphume kuyo umumo wombuso banodlulileyo obunzima kakhulu. Oyiwo kade sithese sikhangele umnankabo wabuya wenza into enhle umangalisayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kumbali yelizwe lezimbabwe. Ngitsho la izolo kusese ngoma 1980 la ubani kusese izabhu lezanu awuzange kube lokhetho olukhululekileyo. Kwakule khetho olusabekayo olubi olokuthuselo lokunyaka. Kodwa kathesi namhlanje ngikhuluma nginje ukhetho olukhona olube khona olukhetho olukhokelwe babumnankagwa luyamangalisa kodwa lugcine nje soluphonga ungcoliswa ngezinye izinto ngemva kokhetho ukudutshulwa kwabantu lokwana lani okwakhe kungaphathelana ngale ukuthi ukhetho luqhutshwe njani. Kodwa ke kala amazwe ngawo eBotswana upresident umongameli weBotswana ukuthi uthini khangele South Africa uyabuya kade soRamaphosa uyabuya leqembu liqinikula lakhe bayasincedisa ukuthi ihlelo lethu luhambe bayatsho njalo ukuthi ama-sanctions asuswe. Kanti bona abafuna thina sihlale sihlupheka ngobani bona abafuna ama-sanctions ehlale khona phakathi kwethu. Thina siyakuzonda kakhulu khona ukuthi abantu bengakuboni ukuthi abantu bayahlupheka kuleli lizwe.
Baba uNdlovu uyakhuluma lapho ubaba uGawule. Njalo sibone uhulumende kababa uMnankagwa eqhatsha enye inkampani yakwelemelika. Ukuze imkhulumele lo hulumende kababa Donald Trump esule izijeziso ubona iphumelela yini konapho?
Ngibona ingani ukudlalisa imali, ukudlalisa ama-resources ukuthi kudinga umuntu ozakuyasikhulumela lemelika. Abadala bathi ungathanda ukudinga umthakathi kwesinye isikhathi uyagcina umbamba egumeni ubamba unyoko obuthakathi. Yikho lami ngibona ingani umthakathi okhona osilethela ama-sanctions ukhona lapha eZimbabwe. Yithi ngokwethu abantu beZimbabwe ibandla lezanu PF uhulumende okhona. Indaba yama-sanctions ukuze ama-sanctions aphume ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi lungelo loluntu liyaqakathekiswa elizweni. Kuyazenzakalela kodwa ukuthi ama-sanctions aphume akudingakali ukuthi size sihambe siyelobha siyecela ukuthi kaphume. Umgabe ephumile esikhundleni sathaba kakhulu sathi umgabe besincindezela kodwa sikhangela abantu asebefile ngemva kokuphuma kukamgabe sokubusa laba abakhona kade sebebaningi kakhulu. Sikhangele abemalungelo oluntu, sikhangele abamelele izisebenzi, sikhangele amalungu ephalamente MDC Alliance asebothiwe avalelwe sikhuluma kanje basestokisini baningi kakhulu. Bese siphuma phande sithi hayi ama-sanctions kaphume bakithi thina silunge kakhulu. Umthakathi uphakathi eyadini yethu khona lapha emzini wethu asizilungisise thina. Ulungelo loluntu kaluhlonitho kungenziwa khona lokho ngibona ingazathi mina ama-sanctions azaziphumela wodwa.
Baba uGawule, isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko namuhla sikulandula ukuthi izijeziso zenotho lezi ziphazamisa uzulu weZimbabwe ejikelele. Sithi izijeziso lezi ziphazamisa abantu veZanu PF kuphela bona labo abajeziswayo.
Into le abayikhulumayo yincwala ngokuthi nxa besithi bona izijeziso lezi ngezikhangele iziphathamandla zeZanu PF ngabane ngabona ngabantu abahlala kumbe angikwazi kumbe bahlale esihlengeni solwandle abangayaziyo impilo yabantu ukuthi abantu beZimbabwe zanjani. Kufana nomuntu ethi yena nxa izulu lisina esiqintini ethi uzathi izulu lina ensimini yakhe kuphela. Ngabantu abalahlekileyo labo. Into leyo abayikhulumayo ayisoze yafakeza. Umuntu ohlupheka layo ngumuntu ovele nguzulu wonke weZimbabwe. Bona abantu abathi babathagetile bani abahlupheki ngitsho ngamanga lawo ukuthi bayahlupheka kumbe bathini. Abahluphekayo nguzulu wonke, ama-sanctions ahlupha uzulu wonke okhona uwonke wonke wonke lo. Into mina emangalisayo yikuthi kanti bona abantu bona balamehlo anganani ukuthi besuka khona le America amehlalo lokukhali ayibona isimo lokuthi lo eZimbabwe lapha yethethilwa ikubona uSiril Ramaphosa kambe ukhona upresident omuhle njengoSiril Ramaphosa wena ukhona upresident omuhle njengo lokuze lo president eBotswana amadoda anjengana lana nga ungazitshela sika lezinto ngamela ukuthi wena upresident ongamqamba kade thona even uDonald Trump cannot match Siril Ramaphosa
ah kuyiphethe babu Ndlovu
singathi thina umgaba wayengcono ngoba ekucineni kwakhe abantu wayengasabahlukuluza ngale ndlela esesibona abantu behlukuluza ngayo yikho-ke thina njengebandla le-MDC Alliance sithi thina abatshintshe abaguqule izenzo abantu bezanu-PF ama-sanctions aphume abona umuntu owafunayo kodwa ahamba ngezenzo sesiguqule izenzo zethu athi ngomlomo athi kuhlabela uRamaphosa kuthiwe muhle kakhulu lathi siyambona muhle umnankagwalayo kabe muhle phila kati wayena angafuni ukuba muhle njengoRamaphosa